sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-24 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ungasithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa sesiku-$20 kumbe ku-$50 imazowe isiku-$5.50 so uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eleZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu.
Iparty ayishiywa kobulawayo. Ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni. Vele amaparty wonke aophozayo asuka emathebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni.
Abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezochabanga ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi iqhuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele.
Ya kuqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi izulu kalinanga kuhle lithe ukubuza ukuna labo yalangani ngokufaneleyo abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kube kubonakale emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eyeWorld Bank ithi eleZimbabwe lesibili emazweni womhlaba jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Ele Argentina yilo elikhokhelayo kulandele eleZimbabwe phambili kwele Egypt. Embikweni owethulwa kabili ngenyanga, linhlanganiso ithi intengo yokudla ikakhulu amabele lengqoloyi iqansile ngenxa yempi yakwele Russia leUkraine. Ngokunjalo iWorld Bank ithi isisungule isikhwama semali ngamadola adlula amabhiliyoni angamachumi amathathu eyokuphathisa amazwe alobuyanga kunyanga ezilichumi lanhlanu ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Xa sikhuluma nge-inflation sikhuluma ngokukhwela kwezinto and nxa sikhuluma nge-rate of inflation sibuza ukuthi izinto zikhwela nge-rate enjani. So iWorld Bank nxa isitshela ukuthi iZimbabwe iphambili undaba zokukhwela kwentengo, abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nxa sithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa sesiku-$20 kumbe ku-$50 imazowe isiku-$5.50 uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinanga kuhle, ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengani kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizimusi lesisebenzi ukuthi babona bengenza njani. Udubo esilalo ukuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye ukuthi ancedisane labanye, uyabe efuna ukuthi abe prescriptive atshela abantu ukuthi enzanini so enzanini so. Kodwa udubo lolo ngokubona kwami ukunisova kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo sizaqhubeka zikhwela.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho.
The Voice of America, VOA.
abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Chabanga ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga elizwe lonke jikelele. Lokho kulandela ukuphoselana aqatha kwamaxuku aleli bandla asemathathu. Sixoxele ozithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla lesisisi umnumzana Albert Mhlanga.
Kumqotho lokho ebandleni lethu umuntu kapho ngucotshwa nje njengenja engena endlini silomthetho sile constitution echo ukuthi umuntu uyam suspenda njengoba ubona sihlalile phansi sam suspenda with immediate effect thina ngokwethu kasoso secretary general wethu izizathu siziphile njengakholokhana abakwenze lo Jacob Mafumo umeya weHarare babuye bezosihlalela eholiday inn ba-announce bethi sebekhethe upresident. Yona iconstitution iclear ukuthi upresident kuyahlangana amaprovinsi wonke. UJacob Mafumo elimbonile announce ukuthi sekhethe upresident and watsho ukuthi hhayi yena into akhuluma ka-2019 yikho-ke uSengezo uyakwazi kamhlophe uChabanga ukuthi kakho khonapho abantu abama-appointayo la enxa yelalele uyakwazi ukuthi wa-appointwa yithi nxa yena eswa-appointwa ngo-2019 lowo amchoyo hhayi kasekho epartini ngezinye indlela sezixotshile. Yebo ye engaba legunya ukuthi wagazedwa ukuthi usaba ngusenetha, hhayi icala liyakulandela. Angaze ebe ngusenetha singaqeda-ke kukhongresi, enye i-resolution ikumxotsha khona esenethi yakhona. Lokho sizakwenza ngoba usitshilwe laphana ukuthi hhayi ikhongresi kufanele ibe sekhona ngoba siyavunyelwa i-90 days lokhe sibonisana kuthi bese sisetha-ke ilanga le-congress. Ubaba uDingilizwe Zuma ayisiwo president, ubambile ukuthi sesihlangene njengabantu bezimbabwe sabonisana njengoba sitshile ukuthi sizakonsulta wonke umuntu wezimbabwe efolosi sitsho ukuthi madoda sihlanganele sikhethe umuntu ozasikhokhela.
Ungasitshela ukuthi lilamalunga ilizwe lonke jikelele na
iparty ayisiyo yakobulawayo? Ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni. Vele amaphathi wonke a-opozayo asuka emathebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni, ukhangele yona i-MDC yafonwa ngo-Gibson Usibanda basebesiyadinga ubaba uTswangirayi, ukhangele even i-MDC yadikhokhelwa ngobaba uHashman Ncube yasukela kobulawa badinga uMtambara.
Alo ke ngumnomzana Albert Mhlanga ozithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Namibia lapho kade kulombuthano wokuthandazela obengumkhokheli walelo lizwe umnumzana Hage Geingob obhubhe ngeviki edluleyo. UGeingob uzabekwa kusasa. Okweze emaphandleni sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kungabukeki emasimini. Inhlanganiso esiza uzulu ngokudla emhlabeni jikelele ithi abantu abedlula izigidi ezimbili 2.7 million badinga usizo lokudla okwamanje okulinani elilakho ukuqonga nxa umumo womkhathi ungaguqukanga. Ukungani kuhle kwezulu endaweni zelizwe eziningi sokuthiye izilimo zichile osekudale ukuthi izakhamizi zidlele evalweni ngoba zisesabela enye njalo indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokuthisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthiye iningi lezakhamizi emaphandleni lingaselathemba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezithile kulandela ukuthisa kwelanga okudlulise amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokuyahlola emasimini. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi isimo kasisihle emasimini.
Ungalayithi umentshisi kubhebhe nje indlala hayi indlala enkulu kakhulu uvele nxa usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalanga ngitsho imali kutsho ukuthi vele iplani kayikho impuphu la intengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane kwanda South laye othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Wona amanzi ezifuyo akula amadamu secishile ngoba kungaqhubeka kunje sokusiyafika uJune vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala lenkomo ngoba last year zife kakhulu sezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze kwanda North uthi isimo esisemasimini sizisa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hhayi uzwa nje uphelelwa ngoba hhayi izulu kalinanga kuhle abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Ngenxa yokungani kuhle kwezulu iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini kuthi unkosikazi Juliet Ngiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, ngibona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni sebesukile emasimini. Already abantu sebenendlala. Eminyakeni lesi sikhathi abantu sebesesidla amakomane, sidobhadobha umumbu, sidobhadobha ongamazambane, akulalutho. Njengotshani bona sebutshile, sebomile, indlala yolonyaka imbi. Imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha hayi ziyabongolela sibe.
Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Jubika Isibanda ethe sikhulume labakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ye-World Food Program encedisa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela isifuyo olwe-vetinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqale umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezibulewe umkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Florence Magagula, isakhamuzi seLupane esilwela ilungelo loluntu ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo.
Izinto zonke zikhwelile, kukhwelile impupho kuthi ngoyini amadrinks othukela. The only thing eyabuyelayo uprize yayo yesinkwa. I-20 kg yempupho is $32 and abantu bemakhaya kathesi vele sebe-relye ekuthengeni impupho. So kuyisikhathi sokuthi aluba sebesidla emasini but emasinini angikhona akulalutho. Then abanye bathi bona okwenza bethenga impupho ukuthi sebezama ukugcina amabele lawa abanawo ukuthi phambili lezi mpupho izashoda njengobona sebefisane amabele lawa. Abanye ngalesi sikhathi ansho amanye omunye umumbu yabo sowomile emasimini bathi besenza ukukuthaya besiyagayisa. Ade ngigodini ngale ihofele esiyikhombileyo lapho bathi indlela sibili abadala bayathenga ama-50 kg empupho.
Kodwa kukhanya ingane abaningi imali bayithatha ngayo.
Ngabantu abathindezelwa ngabantwana izimali. Ifeza umuntu wangikhona uyabe eqale waya kumpuru wathatha imali then sesiyathenga. Ngoba lapho avele kakula izimi ukuthengisa imbhida nje akufanani le minyakeni balithwala abantu abathengisayo.
Siyasibone khona ngapho uhulumende tshengisa abesifazane besenza imisebenzi yezandla.
government that is in the Mama, by empower, but the figures of the civil war. Japagule, Lupani, women's development class, yeah, he's also Lupani women's bank. Abayenza, in the way to Lama was in the state, living one in Amalak. I would say in Abandava Hamba, why it is in the Johnny Zan, because Abandava Lama, Mundan, I told him, because that thing was he went to Mount.
What is Colo Gay?
Yeah, I'm going to school by Abonagala, the Sam, but yeah, which is one of my school to Pound. The general appears to go in the Avantana, so who could be the examination fee money? It's $11 per practice, not 25 in practice. From 8 to 30, F8, then I think by $24. So now we go to, on top of that, seven, which means we say about $24 times. Then the master in practice, Ale tries Yao, the auto, the master typical practice. So when I find it, it was the people of my abandon, and this is our bonus as a book, because about another situation which is our fatality, the Maridan Cone. Umdo and Amity that is Funukala, 10 practice, but I couldn't make it as a banana five for seven. Then the other thing is so the conflict between each follow Abatan. Abatan, Abatimunya is following their overcharging people. But his goal on us is they are undercharging you because you might be a year later who should say that he has been in the school of you who are Abatan, who are Abatana, if he government is going to say Amadis collector. And in the Amadis collector, Abazali wanna. Abanye abakwazi ukuthi ama-debt collectors lana alethwe i-government bona bacabanga ukuthi a-ingeze isikolo. I-conflict leyana siba nkulu ukuthi solina ngesuke ngokukhuluma lathi selizele isibizela ama-debt collectors.
Kodwa bathatheli yini izakhamizi izifuyo?
Hayi, bathethi basayenza ama-payment plan. Asikwazi ukuthi ozayehluleka ukubhadala leyo mali kusiyafika soneso sikhathi abaye besivumelene ukuthi baye bezayenzani. Kathesa kunamuntu osethaqhule MP.
Ngezinye indlela OBM lezinye inhlanganiso ezazincedisa akwenele.
Inhlanganiso ukuba khona zikhona lokhu ezincedisa but abantwana bakhona abaye bengekho enhlanganisweni zona lezo. Due to ama-taxi la imposiswe i-government. Kona kuthiwa ukhangele ukuthi kuthole $300 ngenyanga. Then ama-taxi ikuchaya kugcine sophelele $220. Igqimo ukuba khona ikhona abantwana iyabathatha but khonokuthana ukuthi iyabe ingasoze ithathe bonke iyabe ile nambo ukuthi like esikolo mesi isikhathi esikhangelele ukuthi esikolo leso sithole mesi abantwana abangu-ten labo-councils bakhona or abantwana babo or hi-alize but wesifo ukuthi baye benama-criteria like ukuthi bethi bafuna intandane labantwana labana abaswela kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Florence Magagula, isakhamuzi seLupane, njalo elwela ilungelo loluntu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba lamhla sixoxa lomculi wenkayi uAnthony Chuma owazakala ngokuthi ngunyone emnyama mlandi wechichi nedlalade lakhe elitsha asalilolonga azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMoonite Studios eSouth Africa lapho agxile khona.
Njengakathesi sikhuluma nje kule album ezaphuma ngo-April, album number 5, album yenyoni emnyama mlandu wejiji engicabanga ukuthi izoba mnandi kakhulu ukudlula yona le bahle bagezile eyadidisa abantu kakhulu ku-TikTok. Ngiyayicelela kakhulu i-support la kuma-digital ama-CD sizoba nawo. Ngibe sengicela kuma-sponsors abangakwanisa ukuthi besponse, singabantwana abakhutheleyo kakhulu for umsebenzi. Ama event siyahambela wonke ama event noma yipi event ongayicabanga siyayihambela. Sicela ukuthi lisebenzise lisiqhashe endaweni ezinjalo. Ngiyabonga kakhulu. Siyatholakala enambeni ethi 0738773366. ikhodi ngiyase South Africa o +27 073 877 333 6 ikhodi ngiyase South Africa o +27 Facebook page yethu ngiyonemnyama mlandwetjiji iYouTube channel yethu ngiyonemnyama mlandwetjiji iTikTok yethu ngiyonemnyama mlandwetjiji ngaphandle wenu asingeke sibe yilutho siyaphelela endleleni yimi umlando wetshitshi wakhona yiminyona emnyama yakhona sibuya endaweni ezingafani njalo abanye abekho permanent eqenjini abo sheks ngabantu abadlalela amaqembu amaningi kodwa sisebenza nabo khona lapha silahlekelwe kakhulu liqhawe silahlekelwe kakhulu isinia yethu umdala ugali uncube bekadlalela indolwane vele kusukela emaqaleni uyifounder yendolwane nabanye abobaba umathini abobaba uchali labobaba uabson labanye engabaziyo kulapho vele engicabanga ukuthi abaningi bamazela khona ngokuya kuhamba kwesikhathi kade ubaba ugali behambe edlalela namanye amaqembu bewadlalela lawo nalawo afuna usizo lami njengomntwana obesakhula emculweni ngokuzwa nami ngikhala ngithi ngifunuke ngidlalo live wasesidayi ngizokusiza uye osibeke endleleni eqondileyo umdala ugali uye osifundisa ukuthi masiyongena ebantwini sidlala ulive simdlala kanjani uye obenamazi ukuthi nyona emnyama mlandi ma uzodlala isigingi udlala ulive awudlali kanjena udlala kanjena ngoba ususuke udlala phambi kwabantu awudlali endlini kwedwa udlalela abantu so kuningi engikufundisa umdala ugali ma ezofika kithi ngapha kwelethu iqembu thina besimbiza ke ngo-gunman umdala wenduku uzokushaya amagwadla yilibiza ade simbiza ngalo kwelethu iqembu bese ngisebenze naye kuma-live performance amabili njengoba nje siya kule sidilo nje ezayo bekuzoba ngeyesithathu siyakhala kakhulu ngomdala wethu ngididude emndenini ngididude ebanganini ngididude kubo bonke abantu asebenze nabo leli ndlala delizoba le ngoma eziwu-14 mina ezami engibone ngathi zizohamba phambili ngoba singesizwe ngendlela efanayo kodwa zonke ngizithemba eyoqala ithi liwenzeni umkhonto kama-eli khuzekani mandebele siyenze lathi ngokukhala sikhalela ukulahlekelwa iqhawe lakithi u-Elvis kube sokusiba khona le enye yakhona ethi ngiyakhuleka ngikhulekela umama ekhaya ngoba ohlele ekhuleka yekhulekela mina Nkosi uzumgcina umama, Thixo uzongcinela umama, ngize ngithola amandla okumjabulisa umama. Yizwa ingoma mina engithema ngizibhala noma ngidlala ikatali yakhona zangithinta kakhulu emoyeni zazwela. Ngiyabonga kakhulu inkosi ivusise Studio 7.
Loge ngumculo othi uthando kaAnthony Chuma unyone emnyama mlandi wechichi yena ololonga idlalade lakhe elitsha azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMunaita eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. kungumgqibelo kunje nje siyaqhubeka njalo ngohlelo lokucula kuhlelo lethu abaculi bethu liviki sihamba lomculi wengoma zokholo igospel uthando lwenkosi Adelaide Gasela yena osethu leidlalade lakhe lakuqala nangu lapha ke exoxa lo ntungameli inkomo we studio 7
Ngizalwa eCholocho umculo kahle kahle ngiqale ngo-2022 ngakhipha isingeli lenikwa sokuthi last year 2023 ngakhipha ke i-albhamu ethi Phakama Nkosi Yami i-albhamu yami yokuqala leyo
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngiyatholakala kunombolo le elandelayo ngu 062 150 8824 ngiyatholakala kuyo ngamakhosi noma nge-WhatsApp then ningokwelizwe se-South Africa
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
ngingathanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli ngothando noxhaso abanginikeza lona noma abangibonisa lona bese ngicela njalo ukuthi bekuqhubeke bengixhase kuyangiqinisa kakhulu lokho since nami umuntu osasemusha emculweni
ngoke uthando lwenkosi Adelaide Gasela isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu abecele lesisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Chabanga ukuthi abe nginobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele. Sekufika phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungabukeki emasimini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.